Yese sikubona njalo izinto zikhwela ezinye sezibuyela kulokhiyana vele ezazikho khona emuva lokukhwela njalo nje esikhathini kabili kathathu ngelanga ngokuba ngalesi yasikhathi njengamanje lokho sekwenzakele ngemva kokufakwa lo mthetho we exchange control imali siyatholakala emgwaqweni izitolo labo somabhizinisi abahlukahlukeneyo ngeke basayithola imali ngoba abantu bengasathengi ngayo bese sabe ukuthi exchange rate yakhona isiphansi kakhulu ngakho ke imali ezatholwa izitolo isincane kakhulu imali eningi siya kuye emgwaqweni sekusitsho khona ukuthi abase osomabhizinisi bakhweze izinto ukuze banelithi ukuyathenga imali emgwaqweni angazi nje yona lento ukuthi ivela ngapho ukuthi abantu bathi bedubeka kangaka kuye vela icebo elibulala ilizwe futhi kakhulu kangaka ngokuba kuyagcina kungatholakali lutho ezitolo zingasatholakali izinto sezishota ziyakhwela kanti ke lezo ezitholakalayo ziyabe zikhwele kakhulu njalo
Ikuphi okunye okukhwelileyo ongasibalisela khona?
Kunengo kukhwelileyo esikubonileyo sibonile isepa ikhwelile izinto ezinengi lezo ezokupheka njalo lazo zikhwelile ungabala izinto ngokuhlukahlukana kwazo isepa yempupho lakho konke omahlamvu zinengi izinto esezikhwelile zilandela khona lokho kufaka kwalomthetho osuvimbela ukuthi abantu bathengise ngale imali abayifunayo eyangaphandle ngerate abayifunayo nxa sekwenzeke kanjalo njoba singe ngasho kutsho khona ukuthi abantu bazagalula phakathi kokuswelakala kwezinto bagalule phakathi kokukhwela kwezinto licebo elifileyo nje lela babuyelalo bekufanele babuye lecebo eliza kwenza ukuthi noma yiphi imali beyithola noma ngayiphi indlela bakwazi ukuyibuyisela kuhulumende ngendlela efaneleyo ngomthelo lapho kufanele bathele khona bayibhenke le abayitholileyo ingahlali emgwaqweni yikho kuphela kade kufanele ukuthi bakwenze hayi lokho ababuyelakho kuzalimaza abantu kakhulu
Kukhona yini ongakukhuthaza kuye uhulumende kanye lakubo somabhizimusi?
Esingakucebisa uhulumende ukuthi kumele akubonanzelele ukuthi ababulala ilizwe ngamapolitician bona laba ababusayo aso osomabhizinisi labathengi ngakho-ke kafanelanga aphumele lamacebo azadiliza ezomnotho kwenzeke kakhulu ukuthi abantu bahlupheke okwedlula lokho akade bevele sebekukho kanti kosomabhizinisi la uhulumende kumele babambisane babonisane ukuthi okungasebenza yikuphi okuza kwenza ukuthi i-foreign currency itholakale njalo ilizwe libe lente eyamukelekileyo enelisekayo njalo kubathengi udaba lokuswelakala kwe-foreign currency luyipolitiki olumele lulungiswe ngempolitiki nguye uhulumende ngokulungisisa indlela iZimbabwe ethathwa ngakhona emhlabeni ukuze ikwazi ukuncediswa ngabantu kususwe i-corruption ozomnotho zivuke ngendlela efaneleyo